Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, namuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zabu umnumzana Joshua Nkomo ngesikhathi abanye besethesa umoyi icala lokuthengisa isizwe samaNdebele.
Sinale Stephen Coalition for Change sicelebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo.
IParliament ye-Africa, iPan-African Parliament, iqhube umhlangano wayo wakuqala uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira weZimbabwe osanda ukukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale abanye besola ukukhethwa kwakhe.
I've been very, very busy campaigning ukuthi uComrade Jarumbira ekhethwe ebe nguye umongameli wePan-Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Jarumbira.
Bayakhala abazali ngezikolo esezibhadalisa imali yama school fees eqathaniswa lesisindo sedola leMelika.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika, ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika. Kumele uqale lapho imali etholakala khona, ezuzakala khona, ungakabi lapho imali esiwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zabu umnumzana Joshua Nyongolo Mqhabuko Nkomo ngesikhathi abanye bemethesa icala lokuthengisa isizwe samaNdebele. Unkomo wabhubha ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1999 eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithobaminwembili lambili 82. Abanye bathi uNkomo wathengisa isizwe samaNdebele ngoba wayeke waphiwa ixesha ngabelungu elokukhetha ukuthi isizwe samaNdebele sixuxebuke kweleZimbabwe yena wala. Abanye bathi njalo uNkomo wayengamelanga asayine isivumelwano se-Unity Accord lomnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-1987 esabangela ukuthi ibandla le-PF Zabu liginywe ngelezanu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lizahlala limkhumbula uNkomo njalo libuka imisebenzi yakhe emihle ayenzela isizwe.
Sinale Citizen Coalition for Change sicelebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo. Siyakwazi ukuthi mhlaka 1 July 1999 ila inkosi yakhothama. Sitho njalo thina bakwethu namhlanje lilanga elakusasa esizabe sikhumbula ukusithiya kwakhe, kodwa sikhala sibethemba ngoba wathi ilizwe leli lizalungiswa yilutsha. Siyabona sibili ukuthi into wayikhulumayo esaphila sokusenzakala. Wathi uma ufuna imali lima. Siyabona abantu bonke kulezi zisuku sebegijima ngamakhuba belima indawo yonke nje lamadorobheni sebelima. Sikhangele njalo ukuthi uNkomo wafundisa abantu wathi hlalani kahle lingabi lenketo abatshabi. Akulakula, akulamkhiwa, akulamshona, akulamzezuru, akulamndebele, akulamtonga, akulamsuthu, akulamkhalanga. Konke lokhu yizifundo zakhe ukuthi iZimbabwe zingabantu banye. Thina abe-CCC singamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa siyabonga imfundiso wasitshela yona njengo kodwa akazange akholise independence lokukhululeka ngumuntu abamthwalisa nzima waze wabaleka eZimbabwe wayaphephela eEngland befuna ukumcitsha wahlupheka umdala waze wangena phansi kodwa khathesi sesibona iningi sebesebenzisa yena ukukhuluma kungani basebenzisa ukuthi babe lokubelo lokuthi abantu babathathe bamzonda ubaba unkomo waze washona abanye bazigqaja ngeunity accord hayi chibo ubaba wavuma wathi ukumnceda nokusiza isizwe sikamzilikazi wasayina kodwa wasitshela wathi inja ingahlali ibambe ithambo wathi ngenanini isikhathi singafika kube selitshiya thina besisi siyabonga ngoba konke owakuthezayo lowakubhalayo namhlanje noma ekhuluma kungani kukutsha kazange efune udlame kazange efune inketho abatshabi wafuna ukuhlala abantu bazothile abantu bebelothando bethandana.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Udaba lokuthi unkomo wathengisa ilizwe lumemetheke ekuqaliseni kwayo nale inyanga lapho umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo atshele khona umhlangano webandla lakhe oyenzelwe ePlumtree ukuthi impela unkomo wathengisa isizwe sikaMthwakazi. Lokhu kubangele ukuthi abalaleli beStudio 7 abanengi basithumele imbono yabo ngalolu daba. Ngisizwe omunye wabalandeli beStudio 7 esola labo abathi unkomo wathengisa isizwe.
Mina ngingumama okhulile engake ngidlulezi igama la. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisa ilizwe. Nxa eza ukuthi unkomo wathengisa ilizwe walithengisa ngayiphi umndeli unkomo le. Unkomo wayevikela iGugulukundi le eyayibulala abantu. Yikho wabumba iUnity lo mgaba. Isikho ukuthi wathengisa ilizwe. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilwela ilizwe kangaka. Iphume siyakhatshana esiyalwela ilizwe kambe amazwe lamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi ngali. Ithengise bani wathengisa bani yena wayevikela lokhu wokubulawa kwabantu wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakujonga so nxa seliza kuthi ungumthengisi wena othi ungumthengisi wenzani uyini wenzani elizweni.
Hello ke ngumlaleli weStudio 7 osithumele imbono yakhe. Sizalethulela ngokujulileyo udaba lukamnumzana Nkomo iviki yonke ezayo. Thiyani indlebe. Idale lePhalamende yamazwe awezwekazi leAfrika ePan-African Parliament izolo iqhube umhlangano wayo wakuqala wokuqoqa inhlelo zayo esigodlweni sayo kwele South Africa uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira oweZimbabwe osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale lanxa abanye bebesithi ngabe engakhethwanga ngoba elembali yokwephula imithetho yeZimbabwe njalo esazakala ngokuthi ulilunga lebandla leZANU PF yena eyinduna okungahambelani lesisekelo sombuso welizwe. Umnumzana Jarumbira usehlangane lomnumzana Julius Malema umkhokheli webandla eliphikisayo eSouth Africa ele Economic Freedom Fighters elingelinye lalabo abakhankasela ukuthi athole lesisikhundla. UMalema umtshayele ihlombe uJarumbira ngokuqala ukuthi kukhethwe umuntu ovela kumhlubulo wezansi emaNdebeleni ukuthi akhokhele leli dale selokhu labunjwa ngomnyaka ka-2004. Leli dale labunjwa ukuhlaziya indubo ezibhekane lezwekazi le-Afrika. Umkhokheli we-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, uthi ibandla lakhe lakhankasa labanye balo abemazweni agoqela ele Namibia, Malawi, Zambia, Swaziland, Liberia, Lesotho, le South Africa ukuthi umnumzana Jarumbira anqobe kukhetho lokudinga umkhokheli waleli dale. Umnumzana Ndibali usole abacothoza umnumzana Jarumbira esithi ukukhethwa kwakhe akuqondananga laye yedwa kodwa kunikeza isithunzi umanyano weSADC. Uqhubeke wathi ukukhethwa kukamnumzana Jarumbira kubonisa ukubambana kwamazwe e-Afrika lokuhlonitshwa kokuqhubelana intambo zokukhokhela leli dale.
Thina as EFF Zimbabwe lathi we've been on the forefront. If you follow ama Twitter, I've been very very busy campaigning ukuthi uComrade Jarumbira ekhethwe ebe nguye umongameli we Pan Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Jarumbira as president we Pan African Parliament. We are very excited and very encouraged ukuthi Africa is moving towards direction ye unit. We are very clear ukuthi iSADC deserved a presidency ye Pan African Parliament. We've been pushing very hard. EFF Zimbabwe, EFF South Africa, EFF Malawi, EFF Zambia, EFF Namibia, EFF Liberia, EFF Swaziland, EFF Lesotho, and wonke ama EFF nje jikelele. I am very excited. So tina njalo siyavuma and siyakuthokozela kakhulu ukuthi iZimbabwe as a country within the African continent eSADC yiyo esithole ukuthi iwe lo president we Pan African Parliament. It's not about Jarumbira, it's about Africa. It's not about Zimbabwe, it's about Africa. So akula nto ukuthiwa u right kumbe kakho right. Tina we are excited ukuthi uJarumbira, a son of SADC, has been elected ukuthi ebe president we Pan African Parliament. We are very thankful to uComrade Julius Malema, uCommander in Chief we EFF Africa, we EFF yonke jikelele, ukuthi he was right at the forefront in fighting for a presidency ukuthi ibuye kuSADC. You will remember ukuthi last time I Pan African Parliament ya ajena because ama East, Western and other Africans were refusing to understand ukuthi it is our turn as SADC. We congratulate uComrade Fortune Jarumbira ukuthi hayi sithi amhlophe, sithi let us work together, let us move towards the unification of Africa, let us move together in making sure ukuthi Africa iba borderless. We need Africa elo one president, we need Africa a very clear about its resources, a very clear about its land, a very clear about its history, its culture, its community. We are very clear, we are very excited.
Kodwa abanye bayasola bathi umnumzana Jarumbira kasilungelanga lesi sikhundla ngoba imbali yakhe ayinhle kwezombusazwe lamalungelo oluntu kumbe ngabe kukhethwe omunye weSouthern Africa.
Tinabe EFF, we have said ukuthi i-election le ekadikhona ye-Pan African Parliament is very clear ukuthi is about Africa, is about SADC, is about a rotational presidency, the principle ye rotational presidency ye-Pan African Parliament. That's what it's about. Labo abathi uJarumbira this and that, tina we do not agree and we do not care. Tina we are focused on moving towards a unified Africa, moving towards a borderless Africa, and making a statement that the Pan African Parliament must be rejuvenated, it must be redirected, it must have a clear program as to where it must go and where it comes from. So Tina, we are not very much bothered about the person. Tina, we know very well what is about Africa. It's about the future of the continent. So we cannot be diverted to focus on the person instead of what we have just won. We've won and this is the case. And we are very excited and we continue to celebrate.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obeqoqa ecingweni le Studio 7 esebilitane. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yozokwethekelelwa kwelizwe eAfrica Sun Limited isizasuka eKingdom Hotel edolobheni leVictoria Falls, lapho kade iyiyo ehola liwetela ngenxa yokungavumelani labanini bayo ibhanga leFirst Capital Bank. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lomunye owesifazana uChiporu Tsaba owakobulawayo obhubhileyo ngemva kokunatha itshefu. URutsaba ubikwa etholakele endlini esaphila ngomunye omsebenzelayo wasemusa kumakhelwane lapho abazame ukumhlanzisa itshefu ngokumnathisa uchago kodwa kwehlula. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Igama lami nguVela Mgomo, ngivela eBrunabank. Ngiyalibingelela lonke bantu besiyosebenza. Yeah, ngivumelana esikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo wathiya esithengisile. Ya, kukubi kabi esintwini ukukhuluma ngomuntu asehafa, kodwa okukhona liqiniso liqiniso. Ukuthi hayi kasithiya ngakuhle. USmith wayefuna ukumnika imathebeleleni 1977 wala. Manje kathesi nxa sokuni lapho kukhona nokuthi sikhulonayize abantu bemashonali sebesikhulonayizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha. Vele isifuna ezikolo uzazo sokuthiwa sikakufundiswe esishona. Kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshona ongasafundisa isiNdebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hhayi siyaphila. Hhayi kuyezwakala izindaba siyazimamela kusakwamalanga abantu ezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa. Bantu bakithi hhayi khona kuyiliqiniso mpela leli elikhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima. Ukuthi kona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abanye abantu kabalazimali. One ilizwe vele kalila mali, akula lizwe lingaba right lingalamali yalo. Kuzima laphana bantu bakithi. Wonke umuntu olaphana uma uthi uyavula ibhizinisi usuke ekhangelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda. Abantu kabalazimali ekhaya ngapha sokuthiwa kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa. Inkinga phela leyo esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile ngasela umuntu ongcwele ngoba abantu bathwele nzima. Mina mangale ke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe ku right ye ngamanga la akhulunywayo kwa Trinity, kanti bona baphila kuyiphi eZimbabwe bona bangakuboniyo kono kubona yabantu. Sikhathele ngabantu abasebenzele ezikomeni zabo. Hayi
seribonani seribonani isithu sizini seribonani. Hayi ngikhulumayo ngiphisi ngiphisi ngisuke ngkwalathi umabhalabhala kompofu ngale kwesasana sisini. Hayi mina imisizi engidlulisayo ngokukhuthaza abatsha ngikhuthaza abatsha ukuthi hayi madoda sambini siyovota sambini madoda siyovota sambini sesiginyiwe bakithi sasizalele ekuhluphekeni namuhla lokhu esihluphekile sambi yethu umuntu omutha kodwa ungakho bhizi lezane umuntu onjani. Ngiyacela abantu abatsha sambini sambini ngokuningi ukuthi siyovota singagcinwa lo nyaka umnyaka wethu Nesikhi 2023 unyaka wethu siwine.
Ngiyabingelela ku Studio 7, ngibingelela abasakazi nabalandeli. Sanibona. Lapha ngithi nami ke ngithi uPaula nami lokho engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje aso sikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumela lo mhlobo ube wodwa lwana ube wodwa ngokunjalo. Angeke kusebenzeke lokho into ezosebenzela ukuthi Zimbabwe iphume kulokhu ebikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo eselibusa iminyaka eyi-42 years. Ayikho into nje eyenzakalayo instead kudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika masingadiliki thina, sibambaneni sivote sikhipheni izano PF
ungangena iCCC is fine, is up, MRP, MDCT, whatever party is, thina sifuna ushintsho, sesifuna nje change. Ichange ukuthi ngubani owinileyo, akusebenzi lokho futhi ngeke nje kusebenze isoshala lokho esikhala segovernment, sifinofu esikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amagaba, kanti ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga sivoteni sonke. Leyo party ezongena abantu sohlala banzi singabantu ukukhulunywa kubunjwe constitution yelizwe entsha, umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje, and then kufakwa umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine. Ba abantu bavumelana nakho lokho, imajority eZimbabwe, abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho. Lokho ukuthi akumunye ilizwe abantu hayi khona lokho akusizi, lokho akusebenzi, lokho akusebenzi. Singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje, abantu bephile, abantwana bethu abalandelayo emuva, i-new generation ithole ilizwe lilunge. Sizane ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today, naye senguyofayithayo akazi, uyafayithi fayithi into angazange ayibone. So into emele ibe khona yokuthi sibambane, konke kuzolunga ngokubambana, hhayi ngokuthi batsho bacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu. Khona lokhu kubizwala Mpumalanga wade wade akusebenza. Ngiyabonga.
Njani Mthokazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle. Hawu siyabonga, khala ngamadoda akithi la ama-MRP la ama-MRP 9 la. It's not fair man okwenzakala, it's not fair. Ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni, hhayi bezama ukudistebha wona umzabalazo wethu. No, akukho right. Bangaki bona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimadela igold la, wenziwani ngendaba abantu ngwayiphi bandla? Hayi bakwengenza njalo ukuthi laba abantu abenzanga lutho, laba abenzanga lutho serious. Bona basimagisa igolide labo besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku. Why besenza kanje kodwa? Why bephatha kanje abafowethu? Bona behlala besenza amacala case after case. Ngamaphokwapi ilizwe lelo umuntu noma ubani bani uyazenzela, uma uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonke zeyiduze yakudulana zimpumputhe zonke abantu ilozo lomuntu okwagula ipoison ayiphume engqondweni la, ayiphume phezele engqondweni. Bonke laba bantu abafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odoza ngalala yeke ukuthi ilizwe lomongameli abantu kompuze endlemini babubona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besenza izinto bawona lapha abakhona even izikhuluma namanje zokona abakona ukukhulu manje angeke sithule sebesoke sikhuluma. Vuka Mthokazi wona.
Ye, salibona ngo Studio 7 yakukhulumisa ukhulumayo uzenzile ichagwana elikhulu koplampu kosiwoyo. Ana ngithi nje abantu bakamthokazi ungathi bengasukuma bonke umuntu ozazokuthi uyindebele ephose naye iJSV vaneni sithatheni into yakithi kwehlukane nento zase next door, ehlukane nabo-3+C, sihlukane nabezana sike sizenzele okwethu. Ngola indebelo ngazibona nje esathweni, hhayi bazayenza icanje khona okwenzayo ozakuphumelela. Hawu uyazirobha ngoba vele into engihluphayo ukuthi uyabukhuluma khona okutho njalo ngekho ezweni lakini ezweni yokuhamba. So ngithi bantu bakamthokazi abakuvuleka izindlela eke besupport into engeyabo.
Ngiyabonga bafakazi bethu abahle bakastudio 7, hhayi siyalibingelela, hhayi nasiziphilele kumbele njani lina bonke. Chris Gande wantungameli Nkomo, abasakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke, phela sesibona khonokho okuzayo. Funa ukuthi ngike ngingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawuli ukuthi khona divele njengoba siyabona iphumile i-100 bondi. Umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani iloncedo lwani i-100 bondi leZANU-PF yayo? Siyahlupheka manje kodwa bathi basinika i-100 bondi yabo le, bathi siyenzeni ngayo?
Salman Studio 7 njani? Hawu siyajabula kusinyuse zimnandi ekuseni ntambama. Hawu siyalibonga bafowethu, asazi ukuthi lasivela kuphi. Ey madoda, ah lapha kunzima la, siyabona siyezwa lapha sokuyangena isibanda ukuba
uvayisi uvayisi lakho wakumnangako ha kunzima madoda umbuso wamasotsha umbuso wamasotsha ha umbuso wamasotsha madoda hey ah sasi saphephela kuphi thi amasotsha afakane ezikhundleni bafuna ukwenza inkani oh noma umfana engawina uthixo isimo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso oro bekwazi ukuriga la ngale masingaye court siyakwazi bathemba umalanga ha kunzima madoda kunzima kodwa hayi singabuyele emuva sivoteni bafowethu sivoteni namanye sisaregister asizameni ukuvota bafowethu singabuyele emuva sivoteni madoda yeah ah but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakho kodwa siyabona ukuthi uma kungenzeka uma singayifaka ecourt abazi uma labo khona ngabe uzaba back up uzababisela back to ngoba inhlali yenzeka hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda kuzabaphelela umbuso wamasotsha straight umbuso wamasotsha matitape yeah kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho okungapheliyo uNkulunkulu kadawa ngowethu sonke bafowethu hayi siyabonga ukhulumayo uPetros wakuhlala ngisempumalanga wakuzalwa ngiselubhalo yabonga Studio 7
Siyabonga lathi ke lawo bekungamazwi yenu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Bayakhala abazali ngezikolo esezizabhadalisa imali yama-school fees lezinye indleko zemfundo. Iqathaniswa lesisindo sedola lemelika kusetshenziswa isilinganiso sebhanga. Lokhu sokwengezelele ukuhlukumezeka kukaZulu okhala ukuthi iholo lakhe lokhu lingakaqathaniswa ledola lemelika. Okunenga sikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola lemelika. Umnumzana Themba uye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
Ukuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena kala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise. Uthengeni imfundo uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuna kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees e-US dollar abadala abaningi bazayehluleka.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi awuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo yokuthi uqale ulinganise amaholo lemali yasemelika ungakalinganisi i-school fees lemali yasemelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezuzakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu. Ngoba izisebenzi nxa zingazuza imali elinganiswe ngemali yasemelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa bayekhipha imali elingana leyasemelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi. I-US leli likhulunywayo kunzima ukuthi silibambe. Lama rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi ifizi ayibhadale ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thabungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadale ngedola lemelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may be allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender, and no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. all payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana abazabehluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola eMelika angaphezu kwamakhulu amathathu nengxenye i-365 zimdollars emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngobathabile Masuku.
Siyabonga bathabile isikhathi du sesidliwe ngumangoye. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ozayo, kodwa ke ngempela sonto lenelisa ukulalela indaba zakusihlwa 7:30.